ingxabano ekhona izizalwane zaseZimbabwe zihlupheka. Besehluleka ukuthi baqondise ilizwe kodwa beqhubeka ngokuxabana phakathi kwe-ZANU-PF. Okungangokuthi thina akusibetheli lutho njengamaZimbabweni kodwa kusitshengisela ukuthi i-ZANU-PF siyehlulekile. Ngalokho ekuthembise abantu akuseyikho okwenzakalayo. Sokusenzakala ukudlephana kuphela. Ukudlephana okube khona from isikhathi bengena ku-power 2013 bexotsha umama uMaijuru kathesi sebephezu kukamnangako.
Ungathi ukulwisana kwabo kuZANU-PF lokhu kuphazamisa njani inqubela phambili yelizwe?
Angithi i-government izele yiyo ele-responsibility eyokubusa ilizwe njalo eyokugavena ilizwe. Ngibona engathi nxa bevele bedlephana so akusela nqubekela phambili elizweni, akusela development. Sebekhangelele kakhulu endabeni zabo zokulwa, belokhu bebangelana izikhundla, sazi ukuthi bazibangelana ngayiphi indlela, kodwa nje njengoba nje sikubona emaphepheni. Okungangokuthi kuyasitshengisela sibili ukuthi i-ZANU-PF iyehluleka ku-government. Ayikho into abayenzela abantu, bathembise abantu imisebenzi engu-2 million, kodwa imisebenzi engu-2 million leyo isiphenduke yaba ikuhlupheka oku-multiplied by 2 million.